isikhathi sembiko yenu
e-studio 7 linjani linjani wasakazi wethu lesazi indaba zezimbabwe ezingathathi hlangothi angilankani ngento enzinguthiwenga uthiwenga akalanhloni sizwa esuka khona lekiwe emahlelalente siyavulisa isibhedlela ematibhende siyakhiwe ngabantwana besigaba abantwana besigaba bazakhele beyakhela abadala babo so uthiwenga sezovulisa isibhedlela leso ezoqhatha abantu bakibo khona ngale bavele emahlelalente hayi akulunganga lokhu yena bakwenza uthiwenga akulunganga ngampela ikliniki leyi bekube kuthi ivulwe ngomasebhu abesigaba ngoba into le yenziwe abantu babo wona uthiwenga ma befuna ukuvula ikliniki gaba yakhe iyabo iklinika behambe beyivulela abantu njengohulumeni anti bathi bawuhulumende wabantu kathi manje ma behulumende wabantu abantu bazakhela njani amaklinika ona bekhona asinot fair sinot fair uthiwenga kuthi nje abantu abangalanhloni kabayangeki umuntu wakhona yapho nkuwa vele ebantwini nje into engayakhwanga nguwe vele kadingeki kade ngadingeki usiyona kanti esibahle baze baqeda inyama baqedele izakhamizi ezinyama esuka khona le eharane sokuqedela abantu baseplamti inyama yabo siwala amasoshable uthiwenga hayi hayi zinuke nabagwaba abantu bemashonaledi hawu hawu okunye kuyayangisa manje
msakazi msakazi angibingelele msakazi msakazi wami omuhle nabalaleli bonke linjani linjani basakazi bethu okhulumayo ngesijumba msakazi bengithi lami ngike ngiphawule lolu daba lolu lwama-MP lawa athola imali ezinkulu kangako abantu behlupheka sazi labo lawo ma-MP lawa akusibo bantu okufanele ukuthi abebamela abantu ngoba buka-ke bathatha leyo mali begijimisa ukwakha izindlu zabo bakhohlwe ukuthi bathethe imali yelizwe ngabe bathatha leyo mali bavule amapulazi kulinywe loba amatamatisi loba yini ezenza abantu bakwazi ukuthola umsebenzi abantu baselizweni ilizwe lakhiwe so kuyacaca ukuthi lokho ngabantu nje abafuna ukuzidlela abafuna ukudla esifini sabo kuphela abamelanga abantu so abafunakala abantu abanjalo kuyimi engibaphethe vele bengiyashe ngibaxotshe same time hhayi ukuthi mhlawumpe bengizothini abafanelanga kumela abantu labo msakazi imali msakazi ayinikezwe abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe yibo abantu abazoza neplani yokwakha ilizwe yibo abantu abalo mqondo wokusebenza abangeke bathathe imali bayindlalise mina ngokubona kwami hayi lawa ama-MP kuyafana le mali lama-$15,000 esenza kuthiwa anikeza ama-ovedi kudala benzani naye
solomonani basazi bestudio seven siyalibingelela njalo bochris gandela bomntu kamili inkomo ngomsebenzi omuhleli wenzayo lapho hayi sithanda ukubonga imibuzo ekuyibuzo okubaba ugawule yababuza impela ngicorruption esezweni uyafuna ukuphendula laphana uyezwakala ngemali le yokuthiwa kumele ube namapulazi kulungisenile ukuze ngezelele ugesi nendaba zamasola kunde zomoya kanjani njani kuyezwakala mpela ukuthi kule mali ezafakwa lapho kodwa kulabantu abakade idliwa ngoba ma ungakhumbula ukuthi uzibuthe simthethe nini kwenzakaleni kwenzakalani kuwe khuluma baba lapho ukuthi umgwaqo uyasala ingaphelanga amadama asala engaphelanga kubangelwa yini ma uthi uyabheka ngiyakuzuyalinganisela e-south africa ukuthi eskom nayo iyahlupheka ngogesi yes of course e-south africa into zangikhona bezithilwa lona leyo mpilo ebithilwa khona lapho kubozama ukuthi yes into eyimfihlo kodwa kuthe sokuqala ukuvela ababona ukuthi kune-corruption bayababhedulula babakhiye babachayile nini elingavumi ukukhulunywa kwenu kuyesabela ma umongameli walapha esouth africa le mali engama-millions amadola ajentshenzini what about lina khona ngapho elingafuni ukukhulunywa alingafuni ukusolwa line malini lenini izimali nazo ziyaphuma ama-$500 million kuthiwa amagranti la anikezwa wona ama-ministers kanti bayasebenzi ama-ministers wona lawo ayasebenzi na umbuze ukuthi abasebenzini imali yonke lengaka ezibhedlela akunanithi akulalutho ezikolweni siyanikeza kuthiwa sizithengela amabhuku kodwa bona mnangakho abakhele funisa abantu babo izindlezo lezihole esikolweni
ngibone e-studio 7 simbone ninjani na hayi nami ngiyaphila sibona nje kuyaluyalu
obezwe ngakithi
kunento nje ngiyibuza eyodwa kubantu laba abayemukele i-$40,000 yebo yena imali ye-fraud nje into engiyibuzayo ukuthi kathi i-government yake yaba nemali kumbe imali abantu abakulona ibhenki so lapha kulombuzo onzima kini engizibuza wona ukuthi hawu kathi kuhamba njani izimbabwe zile bhenki kumbe i-reserve bank yiyo eboleka abantu imali yokuthiwa ngiyakubona. So le mali le ebalelwa izandla ile problem. So ke into engizama ukuyichazisela abantu lapha yikuthi hhayi, lapha abantu laba abayemukela imali sebeyemukela imali ngendlela engayisiyiyo, ngoba ayila-bank statement ukuthi imali ngithole ebhenki kwahamba kangikangikangi. So enye into engizama ukuyifaka lapha yikuthi ama-MPs bengazami ukuzidefenda ngento engalaa msebenzi, bona barisive imali yobusela.
Njengithi ukulibingelela abalaleli nabasakazi be-Studio 7, eyi, nami ngithi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalo ubaba abathi ngigawule lowo. Mina ngenze ngifise nje ngize ngihambisane lo munye ubaba okwakhuluma wathi imali yabeliswelo kokuthi lifake umuntu ongakhuluma lani ekhulumela izanu ngalula lifake izinja nje zikhonkothe zani kufake ugawule. Ugawule into ayikhuluma akayazi ukuthi umi kuphi, akakwazi. Vele singamhlalanisa sithi ngumalulwani nje ukuthi kuyaphapha inyoni, kodwa ungakubheka kahle ligundwane isinanakazana akaqedakali ukuthi yena umi kuphi, ugawule unjani.